Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ke ngithathe leli thuba ngibonge uThandonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine emhlazi ku 22 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhlanje kulilanga lokunanza ukumanyana ibandla lezaphu lithi alinanzi leli langa ngoba libakhumbuza umbhuqazwe weGugurawundi.
Asilithakazeleli thina leli langa. Asiselebrate leli langa nilokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands leMathebeleleni.
Kodwa abebandla lezanu PF bathi leli langa liqakathekile kakhulu ngoba laletha ukuthula elizweni.
Ukukhona umthetho ukuthi abantu bakithi ngapha neMathebeleni ukuthi bathembele ukuhulumeni, bathole ukubasebenzele uhulumeni bekwazi ukuthi kuphendule wabo.
Ibandla le-CCC lisola ukuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso e-bail okwenziwe umnumzana Job Sikhala oyisiphathamandla saleli bandla.
Ngalokho thina be-CCC ayisiwo mthetho. Usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe linanza usuku lokusayinelana isivumelwano sokubambana eseUnity Accord esenziwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF ZAPU elalikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo lele ZANU PF elaliholwa ngumnumzana Robert Mugabe. Iningi lithi isivumelwano lesi saletha ukuthula ngoba samisa ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi eMathebeleleni leMidlands. Kodwa umnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, onguye osekhokhela ibandla lezaphu, uthi injongo yeUnity Accord ayifezwanga.
Ye u-22 December lilanga elilikhefu elisemthethweni kukhalenda yeZimbabwe yikho engathi yikho okuqakathekileyo ukuthi lafezane hatshi alifezanga lutho. Lilanga nje elangezelela amalanga amakhefu njengabo Easter o-Heroes Day lamanye amalanga njalo ebantwini beZimbabwe ukuthi kulilanga nje lokuphumula emva kokusebenza umnyaka wonke lo.
Abanye bathi ngaleli yilo elaqeda ukubulawa kwabantu ngesikhathi seGugurawundi.
Yilo ilanga lapho ubaba umkhokheli wezaphu wakuqala uJoshua Mqhabuko Nkomo owahlala phansi lalo wayengumbusi weZimbabwe uRobert Gabriel Mugabe ukuthi kusayinelwane ukuthi umbhuqazwe ume. Yikho sagcina ukubona khona amabutho eGugurawundi eMathebeleleni leMidlands sebekhitshwa ilanga lapho okwama khona umbhuqazwe ulawa kwabantu, ukunyamalaliswa kwabantu, ukudlwengulwa kwabomama, ukuthotshwa kwabantu, ukubotshwa kwabantu bengalamacala, abantu befela ize kungalalutho abalonileyo, abantu ababengelakho ukuzivikela bengalangijona umbhobho. Sikhangelele ukuthi sikhumbula labo bantu abafela amahara, abafela into abangayaziyo elizweni. Kukhanya ngani kulokho kulempawu zalokho okuthiwa liGugurawundi. IGugurawundi phela kungumkhubo, kuyisystem. So kukhanya kulokho kuhamba into okona kusiba khona nxa sikhangele nje phakathi kwethu ukuthi akula kukhumisana umlotha kwabo khona. Ngibona mina ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini. Njengoba nahlala ngitsho nje minyaka leminyaka yonke ukuthi mina ngithemba ukuthi ukukhumisana umlotha okupheleleyo kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Cha emaphathini kumbe enhlanganisweni zombangazwe ukuthi abantu bebambane nxa sizakhuluma ngeunit epheleleyo kumele kube ngabantu ku-grassroots ukuthi betsho ukuthi sokubanjana njengayizolo abantu besazana ukuthi bangabantu. abantwana benhlabathi abekwelinye ibandla kumbe ibandla elibusayo bengakhanda ngendlela abanye labo abangakhomabandleni bekukhangela ngendlela thina abezaphu sikhangela ilanga leli njengokuthi lilanga elaba lilanga elokumumisa umbhuqazwe asilithakazeleli thina leli langa lasi celebrate leli langa ngelokuthi sihlale phansi sikhumbule izehlakalo ezehlela abantu beMidlands le Mathebeleland lilanga esifisa ukuthi sifundise ngalo abantwa bethu lezizukulwane ezizayo ukuthi kwaba lento enje sibafundise ukuthi kungaphindi kwenzakale bese sikhumbula ke ukuzinikela komkhokheli wethu umongameli wakuqala wezaphu owazinikelayo ukuthi abone umbono ukuthi kungcono ukusiza impilo zabantu ngabantu nje ababele bele mibhobho belamandla bele zinkemba zokuhlinza omama bele mibhobho yokubulala abantu lendlela ezinjalo ezibuhlungu ezokuthi kunzima inhliziyo ziyopha nxa ngikhuluma ngikhumbula into eyenzakale eMatopo South kuwadi 2 le insiza North kuma by elections asanda kudlula nje impawu lezo lokho zikhanya ukuthi zikhona esikhuthaza ke ukuthi ngabe labo abalamandla beke behoxise indlela ezimbi lezi beke bekele beke bekhangele abantu bezimbabwe ukuthi ngabantu abathanda ukuthula ngabantu abafuna ukwakha isizwe kodwa asingeke sakheke nxa udlamelo lokho luziveza ngapha langapha ngendlela ezehlukeneyo.
Hello ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu esixoxelaye ekobulawayo. Usthandekile uphinde waxoxa lelunga lebandla lezana uPF umnumzana Malaki Nkomo othi kunenge okwafezwa isivumelwano seUnity Accord.
Silanga ikhathi kakhulu ukudlula unkamana amalanga umuntu angawacabanga. Ngendlela ukuthi yilake sabona ukuhlangana amabandla amabili amakhulu kwezombangazwe iPF zaphi lezanuPF. Injongo kuyikubana abantwana bezimbabwe zabambane baphile besazi ukuthi ilizwe leli ngelabo basebenzele endawonye. Yikho lapho sabona khona kuphila ubudlwangudlwangu bonke basekukhona bengazwisisani.
Singathi injongo ngesivumelwano se-Unity Accord kwafezwa yini?
Ukufanelana kwenzakalayo isivumelwano ngithi thina esikuzwisisayo ukubona kwafezeka kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi ekusebenzeni loba ekuqhutsheni kwenhlelo zikahulumente abantu bomkhono wakithi ngapha sebekhonisa nabo ukuthi babe bephakathi kukahulumente ngezikhundla abaqualifaye ukuthi babe kuzo sebesebenza futhi njalo bekhululekile bekwathi baselizweni labo. Ngaleyo ndlela ngibona kwafezeka ngoba abantu sebekwazi ukuthi ukusebenza kusetshenzwa ngokuthando njalo bekwazi le nhloso yokuthi ongabe kungama-industries kube ngama-plus kube yini osokukhona kuphela ukuthi abantu bakithi ngapha ngasemathebeleni ukuthi basondele kuhulumente basebenzelele uhulumente bekwazi ukuthi uhulumente ngowabo njalo ukuthi ilizwe izezithuthuke yibo okufanele ukuthi balithuthuke indawo ikuzithuthuke yibo okufanele ukuthi bayithuthuke. So ngaleyo ndlela mbona ukuthi isibanga esikuso yilekani isibanga thineso ukuthi ukuze sikhululeke lathi iwena la sisisebenzele ngezithi izandla sikwazi ukuthi sikhona emapulazini sikhona emamayini lo uhulumente okhona akakhethi uyavumela ukuthi wonke umuntu loba ungaphi kwelizwe uthole amamayini akho uthole indawo zokulima ukhululeke nje uselizweni lakho kwafezeka konke lokho.
Alo ke ngumnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7. Ibandla le-CCC selisole imthethwandaba ngokungaphi ithuba isiphathamandla sebandla umnumzana Job Sikhala elokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Usikhala uselenyanga ezedlula isithupha evalelwe estokisini engathoniswa ngacala lokutshotshozela udlakela aletheswayo. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
I-CCC labantu bonke jikelele abeZimbabwe ngitsho labantu bezizweni throughout the whole globe baya babamba umlomo wangaphansi ukuthi kambe eZimbabwe silama judge yini kumbe sesilama ZANU PF functionaries ku bench. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuhlukananga lo Smith, akuhlukananga lo Mgabe, akuhlukananga lo Banda, akuhlukananga lo seseseko Mabhuto seseseko. In summary, akuhlukananga le dictatorship abantu abathanda intando kayiphikiswa. Ngalokho thina besisi sithi ayisiwo mthetho usikhala kabulalanga umuntu wayekhala ekhalela umuntu owabulawa ayo into ekhona kulabantu ababulala abantu kulabantu aba abenza konke okubi abatshontshayo bangaphandle. Yikho ke sithi konke lokhu kutshengisa ukuthi eZimbabwe sizahlala lokho sihlupheka ama sanctions avela kwamanye amazwe lokungazwanani kwezizwe kubangwa ikuswelakala komthetho esithi due process. Ngalokho mahlabezulu sithi sibuhlungu sisele ukuthi singenzani. Isikhathi esiningi into eyenziwa iZANU PF benza khonokuyana ama pre-detention ayesenziwa nguSmith, silabo babonkomo labo ndabaningi sithole labo Chikerema abahlala egona kuzingwa baziqeda ama 10 to 16 years. Akusela mehluko mahlabezulu, siza kuma sibone thina sihamba labantu, thina asithandi dlame, thina singabanqobi. Konke lokhu sithi papha juba baza kucutha phambili. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Akubizwa ozwayo edolobheni le-Plumtree lamhlanje, lapho abantu besikhalangeni abazabuthana khona emkhosini wokuthuthukisa ulimi lwabo lamasiko abo owebukalanga Roadshow. Umbuthano lo uzaqala ekuseni ngo-8:30 kuThekwane Road. Kuzaqutshwa imicimbi etshiyeneyo yokuthokozisa uZulu, njalo kudliwa kujatshulwa abantu bechelesile. Untungameli Inkomo Studio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lomkhosi, umnumzana Difa waJapi Bango Dube, yena othi abantu kumele baze ngobunengi.
Ibukalanga Roadshow izabe ikhona ePlumtree Town, edolobheni lePlumtree abayibiza bathi kutitshi shangetshenge. Kuzabe kuyimatshi ezabe isuka laphana from ePlumtree Town ECBD edolobheni kanye ihambe yebhoda ngale erenkini endala ngale Mathendele, iphenduke njalo ibisibuya ihambe izefika lasebhoda. Sizama nje ukuthi kubonakale ukuthi abantu bebukalanga bakhona, njalo abantu bebukalanga balothando.
Injongo ngeyani kahle kahle tu?
Injongo yale machi ibukalanga machi babunkomo ngiyokuthi sizame ukuthi siqhuquzele abantu isizwe sakithi sonkana, ikakhulukazi sikhangelele kakhulu ukuthi abantu ababelothando lokuthi bafunde ulimi lwebukalanga kusuka ezikolo, njalo abantu abazijwayeze ukuthi ulimi lwebukalanga abalusebenzise kuma institutes wonke, ngisho lasezitolo zaseplumtree, ngisho kuma government premises, abantu abazifundise ukuthi balusebenzise ngoba lulimi lwethu esaluphiwa nguNkulunkulu, lulimi esigqaja ngalo kakhulu njalo esiluthandayo. Ingakho sibona ukuthi kufanele ukuthi siququzele ngisho lasemabhoda, ebhoda lani sePlumtree siyafika khona, sizama nje lakhona ukuthi siququzele sibakhumbuze njalo ukuthi lokho esikwenzayo kuyinto esithandayo, njalo akusinto mhlambe ebandakanyeka le yinto, kodwa ke lokho yinto nje eqondane labantu bonke isizwe sonke, noma basebulilima noma basemangwe noma ngitsho labanye abaseBotswana, ngitsho labanye abakobulawayo, labanye abasetsholotshula kwezinye indawo labo kufinyelela khona umsakazo. Ngithemba ukuthi ababekwazi ukuthi labo lapho abakhona abaziqhenye ngolimi lwabo lobukalanga, batshengisele uthando, njalo into ukuthi ibonakale kuhle ukuthi iya ngendlela efaneleyo kubonakala ekuthini abantu nxa bebadala abazifundise, njalo lokuthi labantwana ababafundise ulimi lolo ukwenzela ukuthi kungagcinise kusiba lulimi ukuthiwa mhlawumbe lwalukhulunywa ngabantu abadala kuphela,
kodwa solo chabalalwayo kodwa akubonakala ukuthi labantwana baba luthando lwalo labantu banike abantwana amabizo ebukalanga ukwenzela ukuthi bahlale bezazi njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi bangumhlobo wani
ngobani abamenyiweyo esingathi iziphathamandla
abamenyiweyo kuzabe kukhona iziphathamandla ikakhulukazi ama-parliamentarians akithi bamenyiwe kube sekusiba khona njalo osomabhizinisi baseplumtree labo bamenyiwe kube sekusiba njalo abanye iziphathamandla ze-KLCDA labo lazo ziyabe ziyizo njalo eziphethe kakhulu umcimbi lo ezikhokela umcimbi lezi nduna zakithi zimenyiwe lazo ukuthi zibe khona zizobandakanyeka kulo mcimbi
Lo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ongomunye wabaqoqa umcimbi webukalanga road show uzaqutshelwa edolobheni le Plumtree lamhlanje Ongamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi uhulumende uzakupha ugatsha lwamapholisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisithupha US 60 million dollars ekusebenzisa phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukusungula isikhwama esiza kupha izisebenzi zikahulumende ezikumampentsheni imali. Leli phephandaba lithi imali le iza kuba ingamadola elemelika. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabingelela uStudio 7 siyabingelela uStudio 7 badlala abantu okhumayo ngosibanda waseLupane. Into esikhala ngayo kakhulu ukuthi kanti abantu laba bona nxa bephanana ama 500,000 ngomuntu eyi-1 shuwa ama-ministers wona bephanana ama 500,000 ngaphandle kwebhenki endikwananzelela ukuthi kwakhona thina njengezakhamizi nxase siyathatha ama-loan ebhenki siyachajwa ama 200%. Kungihlala kubuhlungu ukuthi kanti manje bona nxa bona bebalekela bayenza umthetho bebewalekile. Okunye okusukhanyayo futhi ukuthi kanti nxa kuthathama by-elections uyathola ukuthi bona bayathaba abantu especially izandu abantu badubekile ngezandu bakithibi lapha ezimbabwe sihluphekile ngaleleli phathi le sihluphekile kunzima abantu bayathaya kuzisa ubuhlungu okunye futhi i-NDC la i-TCCM la kuba fuze ukuthi ngathiwa iyazilungisa ibe yiphathi ekhanyayo la ukuthi yenza njani ama-structures ayo ekhanya kukhanya ukuthi kwenza kanjani ngoba nxa ukuthi ingala ama-structures bafaka njani abantu without ama-structures bafaka njani umuntu lo sengu-MP kufuze phela kube ngama-primary elections abantu bekhethwe bebonakala ukuthi bangobani ngoba kusoze kwenza kakhulu lweselection iselection asola ukuthi kuyeda le-nepotism kuba le-nepotism imithwakazi yesophosi la yiphathi kodwa imithwakazi ngani-pressure group i-right ibe yi-pressure group njengokuthi nje ilungise ezinye izinto emathebelele but i-right kuba yi-pressure group nokuthi kuba yiphathi ngoba kuba yiphathi iyehlulelwa vele kodwa i-democratic plaza iyasupport siyacela ukuthi ngathiwa la i-TCC iyalungisa ikhanye ukuthi bayiphathi enjani ngoba soze even ama-sponsors soze kuvume ukuthi besponse iphathi engakhanyi ukuthi vele yona umsila wayo ingathi lekhanda lalo lingami njalo ikhanda lakhona likhethwe ngubani yabona so ngiyokuthi bayekulungiswe la benze i-congress yabo bekhethe kuhle kuhle abantu belungise kube right hayi siyabonga ngokukhuluma ngosibani yabona
salibonani salibonani kwi-Studio 7 alibingelela ngicela lingisendele i-news ezekuseni nezantambama le-live talk angila redio yami yafa ngicela lingisendele ngiyacela ngomusa ezesindebele
njani kwi-Studio 7 siyabonga kati laba bantu abatushanisa kakhulu ubulawelwa ingqomo engenza ngalutho yini into endiyenzileyo kodwa nxa bona abe-TCC bengathi bethi umkhokheli Mnangagwa Bulawayo bengasinda na bengasinda na bona nomthetho wabo kodwa ke labo ababotshwe phe ababotshwe bona labo ngiyazi ukuthi nje ma bengathi akabulawa abe-TCC bengafele nje ngeke balibone la nabo laba ababulawa abathi akabulawa ababotshwe phe sibone gawula khuluma phela beboshwe khuluma phela beboshwe ngoba baphula umthetho akekho umuntu okumele abulawe angithi kunjalo ababotshwe phe sibone ababotshwe labo bantu abathi umuntu abulawe engenza ngalutho ababotshwe phela sibone
njani basakazi be-Studio 7 injani njani sibili hayi na siyancinene lapha bendithanda ukuthi ngikhulume nje labantu bakithi ukuthi indaba le yamaphathi amaninginingi la asegcwele ubona ngantwani i-ZANU-PF singayikhipha amaphathi emaningi angaka mina ngombono wami bembona ukuthi khona nxa singavotela amaphathi ethu la esiwathandayo kuma-councillors nakuma-MP then ku-president sesivotela umuntu oyi-one esibona ukuthi iphathi yakhona ile power yikho lapho engibona ukuthi thina singakwanisa ukukhipha i-ZANU-PF ngoba amaphathi la asemaninginingi lawa iningi labo amvumi ukuthi maphathi afuna ukuzosiza abantu laba kuphela ngase befuna ukuthi bazidlele kuphela nemuli zabo befuna ukuthi bazidlele ngemuli zabo kodwa nxa singabambana sivotele upresident o-ZANU-PF singayikhipha kodwa singavotela amaphathi ethina la esiwathandayo amaninginingi lawa amboni kumelela sahlala sikhala kuphela ukuze sikwanise kasibambaneni bantu bakithi senze into e-one singakhethikhethi ukuthi lo ngumndebele lo ngumshona lo kuyini asibambaneni senze into e-one sikhipheleni i-ZANU-PF sike sibone ukuthi amanye amaphathi azayenzani okungaso ZANU-PF
basakazi be-Studio 7 sanibanani angihlale phezu kwedaba angachitha isikhathi sibona abalandeli be-ZANU-PF kuvidiyo bethu uChamisa kabulawe sambona lwana ubaba ukuthi amushayanyika enyangeni ezedlulileyo esithi uChamisa kabulawe namanje lwana ubaba akakaze botshwe kodwa amapholisa athi kwana asahlolisisa sibona abantu betshaya amatobo betshaya lasensiza kunemoto ezinemfanekiso ye-ZANU-PF ezibhalwe ukuthi ZANU-PF abakaze baboshwe labo bantu kodwa uJob Buskhala usejele namanje lalabo abanye asebakhululwayo kuthiwa bagqugquzela uDlame bencitshwa nebail so into esifuna ukuyibuza kumapholisa nabantu be-ZANU-PF ngoba yibo abangongqondongqondo babotshwa nini labana abantu labo amapholisa babotshwa nini labo bantu ngoba sifuna ukuthi labo sibabone besejele njengoba uJob Buskhala esejele kuthiwa bagqugquzela uDlame kanti bona babotshwa nini ngoba nabo bayenze icala elifanayo lokuthi uJob Buskhala walenza babotshwa nini bona njalo ma-ZANU-PF ngokuthi abantu bayayithanda waye kuzafanele uChamisa ebulawo ubulawelwane uma ngokuthi abantu bayayithanda ngoba ngicabanga ukuthi uma kuwukuthi abantu bayayithanda asikho isidingo sokuthi kube lo muntu ogudluzwayo kuzayiwa kuma-election abantu bavote bakhethe la bamthandayo so uma kungokuthi iyathandwa ngempela abantu bayayivotela njengoba isembusweni ngokuthi abantu bayayivotela ubulawelwane ophikisana nabo lokhu kusisenza kusicacele kithi sonke okuthi kusho ukuthi i-ZANU-PF isembusweni nje vele ayikaze iluwini ukhetho ihlala ikhwabanisa njengoba vele ukuthi ayiyakhwabani
Studio 7 njalo basakazi bethu njalo basakazi bethu hayi siyalithanda mpila siyabonga indaba elisifundela zona Chris Gandhi Tungameli Nkomo Gino Gumede Saidi hayi siyalibonga mpila osithandekile Mhlanga hayi sidiliba be njalo basakazi bethu uyazi namhlanje ngibhowakele kakhulu ngibhowakele impela kakhulu ngamalunga la amalunga ethu la eMthwakazi Republic Party asuswa eKana sesiwe chikurupu sesiwa khona le Harare Central kati kuhamba njani yiphi ijele njalo asuyijele sokuyikhawulisa abantu bemthwaba komthwakazi labantu bephathi emarab kathi ZANU-PF yonithi izaphitha ngani kodwa hayi isigwebo senu lanelisiyeza linabo mnangaka labochiwenga isigwebo senu loba lingasithola ngalaba emhlabeni lizasithola khona lezulwini kunkulunkulu isigwebo senu sililindile ihawulisa abantu liphilisa abantu nzima ngoba lizithemba ukuthi lisembusweni themba amasosha lamapholisa kuzaliphelela khonokho kungasizuza ngakhe umgabe laye wayefika ngeke umpela aleza kwampela wagcine efile ngenhliziyo sibuhlungu lawona mnangaka osembusweni wena kuza kuphelela khonokho siyakutshela
ekuseni enhle ma-Studio 7 siyaphila ngithanda ukuphawula ngokuthi kungani i-Studio 7 sithatha ama-minutes amaningi sikhuluma ngezinto zangaphandle kwelizwe into zase-South Africa into zaphesheya kodwa ezethu izindaba zase-Zimbabwe azikhulunywa indaba eziningi sizibona kuma-WhatsApp emasayidini kuyiso i-Studio 7 sibhizi sibheka indaba ezingaphandle kwelizwe kodwa into emqoka ukuthi sikhulumene ngezinto ezikithi ngoba laba abantu abangaphandle kwelizwe abalandaba lathi thina amazwe angaphandle kwelizwe alandaba lokuthi iZimbabwe iyenzani thina sibhizi sibheke ukuthi upresident wase-South Africa uwine kanje upresident waphesheya uwine kanje ezethu indaba siyazikhuluma sikhathi bani Studio 7 omuhle
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ukwele Melika lapho abonge khona leli lizwe ngokuphathisa ngezikhali kumpi yelizwe lakhe lele Russia. umongameli Joe Biden obelomhlangano wamahola amabili lo Zelensky uthembise ukuthi elemelika lizaqhubeka liphathisa ele Ukraine lize linqobe empini le. UBiden uthi elemelika selaphathisa ele Ukraine ngoncedo lwemali olwedlula amadola angamabhiliyoni angamachumi amabili $20 billion. Wengezele esithi usanda sayina uncedo olufika phose amadola angamabhiliyoni amabili $1.8 billion. Wazise njalo ukuthi impela elemelika lizathumela izikhali ezithiwa ngama-patriots ezokuzivikela kumabhomba athiwa ngama-missiles aphoswa ngele Russia. UZelensky utshele idale le-Congress ukuthi kuqakathekile ukuthi elemelika liphathise ilizwe lakhe empini le ngoba ingaba ngeyomhlaba wonke. Yena umongameli wele Russia uVladimir Putin uke wethusela esithi nxa elemelika lingapha ele Ukraine izikhali lezi ezithiwa ngama-patriots bazazisola ukucatshangelwa ngabanengi ukuthi engaba esithi uzasebenzisa izikhali zombhubhiso ezenuclear. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Tim Moringai sambuza ukuthi uyambona na uPutin esebenzisa lezi zikhali.
Ukusebenzisa izikhali ze-nuclear ukuthi bagqibele amazwe wonke angiboni sekufika khona ngapho, ngoba laye umnumzana Putin weRussia uyakwazi ukuthi kungasetshenziswa i-nuclear weapon iAmerika layo izabe isingenela sisilwisa iRussia okwakathesi. So okwakathesi angiboni ukuthi uPutin ufuna ukuziqeda la impilo yakhe, ngoba khonapho kuyabe kungasela reverse sokuhanjwa umuntu wonke.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio ngapha kwelemelika.
Alright, go.
Maga Kizanyo ethiwa yona Cough isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Lamhlanje lilanga lokunanza ukumanyana kwamabandla amabili elezaphu lelezanu. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.